izani yayivele ingafuni ukubunjwa constitution. Ukhumbula ukuthi sikhululwe kuthiwa sikhululwe 34 years ago. Kodwa besiloke sisebenzisa iconstitution ekade lokucindezela omkhulu. Njalo kuyabalungela bona ukuthi iconstitution yona lentsha ingaze yalayinwa le nokuqondisa ezinye iziphambeko ezazikhona constitution yokuqala ngokuthi kuyabancedisa ekucindezeleni ngabe usicindezela amanye amabandla ukuthi angazaphutsha kuhle ngendlela zokuba philisi. So kuyabalungela lokhu, bazathatha isikhathi sabo ngoba anti wamuzwa mhlawumbe kuyani umnankagwa ekhuluma eParliament ethe mina nxa ngale imithetho ingakaqondiswa yalayinwa kuhle kuzabe lokho kusebenza imithetho emdala, okutshengisela ukuthi bona kuvele kuyabathokozisa lokho. Njalo bewuthengiyathatha
kungathi ukuthi kambe kuyafika ukhetho olubuyayo kulokho ebengenzanga lutho.
Bazathatha isikhathi sabo sibili kungaze kuyefika ku-next election. Le izalo esikhuluma ngayo ile record enjalo and bayaziwa kulokho. Bazathatha isikhathi sabo and khathesi khona sebethole i-weakness kuma-political parties enkulu kangaka bewudelwa ngathi and bayathatha isikhathi sabo vele kabajahanga lutho. Ngisho
kumele kwenziweni manje, abantu nje abakhangeleyo bangenzani ngakhonokho ukuthi kulungiswe
umbuso weZimbabwe lozulu wakhona ngenxa yendlala lokuhlupheka okukhona lokuwa komkhonomo ukhathele amandla abantu kangikhona ukuthi baseselawo okwenza ukuvukela kuhulumeni. So lapha bazazenzela umathanda.
Kuyaze kuthini baba Moyo?
Angazi sibili kumbe nxa ngakungaba khona ukuthi khona but angithembi nxa kungaba khona ukuthi abantu batshengisele ukuthi khona bafisa ukuthi ngabe kuyatshintsha, but mina kangiboni kutshintsha. Mbona sayesiyongena kukhetho oluzayo limthetho lokusebenza ngaphandle kokuthi kutshintshe uhulumende kuphela, ikho kungenza khonokho.